sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola Miguel ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 19 ngwabakazi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lokhu kulokufuthelana kwabasekeli bebandla le MDCT kobulawayo kulandela udaba lokungena kumanyano wamabandla.
Iqiniso ikuthi iMDC kobulawayo yiyo ethandwa ngabantu njalo abantu babangivele likaThwangirayi.
Impila kahle kamsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa iqhubeka isiba yimfihlo kulandela ukugula akwenze eGwanda. Kanti vele eGwanda kuhamba njani?
Edith Manyika wafa esuka eGwanda, uBotakezi wafa esize eGwanda, uMnangagwa kuphothe kwamehlelo okubi eseGwanda, so sebezibuza ukuthi ha kanti kuzama ukuthi kuthiwe abantu beGwanda phosi njani.
Udaba lokuchaya amantombazana eSouth Africa ukuthiwa kwenziwa ngukosikazi Grace Mugabe bekukhangelelwe ukuhlaziywa ngumhlangano wenkokheli zeSADC lamhlanje eSouth Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Lokhu kulokufuthelana kwabasekeli bebandla leMDCT kobulawayo kulandela udaba lokungena kumanyano wamabandla. Kumaviki amabili adluleyo kuqhamuke udlakela emahofisini ebandla leMDCT kobulawayo phezu kokwabelana izikhundla zokuncintisa kwabamabandla akumanyano weMDC Alliance. Amanye amalunga aleli bandla athi lokhu lungalungisiswanga udaba lokwabelana izikhundla zabameli bedalela eParliamente. Kodwa isikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi akusilo qiniso lokhu ngoba uthi yena ibandla libambene kobulawayo.
Iqiniso ikuthi ipolitical party elabantu abaningi balembono ethiyeneyo kodwa okuqakathekileyo ukuthi baza kusolva njani baphumelele njani phambili. Ibulawayo ibambene kakhulu ebantwini bonke abama-political parties ukuthi uMgabe sehluphile. I-target yethu njengabakaThwangirayi MDC labo kobulawayo umuntu ongayisuye yizanu PF lebandla lakhe lama-CIO lamanye ama-general. Thina aba-opposition kungahlukana imibono ethize kodwa isiqokoqela yizanu. Angithandi ukutshaya inja ngifihle umphini. Iqiniso ikuthi iMDC kobulawayo yiyo ethandwa ngabantu njalo abantu babangivele likaThwangirayi. Izanu isizama ukuhlukanisa abantu besithi hayi kulabanye abantu abangafuni iMDC Alliance kanti bonke i-standing committee le-National Council lama-province uThwangirayi wahambile izwe lonke bamvumela.
Sike sezwa ukubana umongameli umnumzana Thwangirayi ulakho ukubuya kobulawayo ezoxoxisana lenkokheli. Kungakuliqiniso yiloko?
Baba uThwangirayi nge-constitution yethu uvunyelwe ukuxoxisana lama-branch lama-province lama-ward. Yikho-ke angazi ukuthi uma upresident evakatshela izigaba zakhe sokuthi ulanda uhlupho uyahamba esiyakuzwa ukuthi abantu bafunani esithi ngikuxoxisana loZulu. Akuqali namuhla ukuthi uThwangirayi uyabhoda ekhuluma nabantu. Abantu sebephonga usika ibunda besithi uhambele ukuthi kuyaphoxwana kobulawayo. Into engiyaziyo yikuthi i-leadership yonke e-standing committee isebenza noThwangirayi, i-provincial council isebenza noThwangirayi, kodwa abantu abangafuni i-unity of purpose yibo ababhala abakhuluma amanga. Namhlanje ngiyabonga ngoba ngitshela uZulu ukuthi kobulawayo sibambeni. UThwangirayi uyabhoda indawo zonke njengoba sesilungisela ukhankaso lwaba-election. sezizwa ngifundisana ngama FDV biometric voter registration uchangirayi labo khuke labo dede labo moyo labo monzora le national standing yonke jikeleze iyahamba ivakatshela abantu bayo befundisana bexoxisana besenza umbono ofuna nguZulu yikho ke ngiyabonga namhlanje ukuthi ngilitshela iqiniso mahlabezulu.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda isikhulumeli sebandla le MDCT kobulawayo. Impila kahle kamsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa iqhubeka ilokhu imfihlo kulandela ukugula akwenze eGwanda. Kulembiko ethi Mnangagwa engaba wadla ukudla okulethefu kodwa uhulumende uthi uMnangagwa wadla ukudla okuhlobileyo kodwa sekumangalisa abanengi ukuthi akumgceke okwenzakala kuMnangagwa oyelatshwa eSouth Africa. Ngolwesine abasakhulayo bebandla lezanu PF benze umthandazo kamnumzana Mnangagwa kodwa enye inkokheli yebandla yavuka ikhalaza ngolwesihlanu ukuthi bakwenzeleni lokhu. Izakhamizi zeGwanda zona zithi zimangaliswe yisehlakalo sokugula kukaMnangagwa. Sixoxe lomela izakhamizi zeGwanda umnumzana Bekezela Madumafuzwayo.
Kuyinto ekade singa eqalise abantu bayethu sike yokwamaqhimi ngizwana kusenzakala ngezinsuku kusanda kwenzakala bekuyinto abantu bade bethu sile ukuthi kathi manje pho kwenzakaleni kutheni ngoba abane babengabonanga ukuthi kwenzakala bapho kubona imoto ziphuma sezigijima le helicopter sisukuma sihamba bazosala sebekuza ukuthi hayi bekuyinto enje kwabethusa ukuthi pho bekudliweni kwenzakaleni. Akwakhathesi umumo suyehlile mbijana sokuyinto abayihlekayo njengelizwe lonke behleka nje ukuthi eGwanda kusadliwa ice cream wathinithini into ezinjalo. Bebuye bekhuluma abantu ukuthi awukhathi kwenzakala njani. U-Eliot Manyika wafa esuka eGwanda, uBotagezi wafa esize eGwanda, uMnangagwa kuphose kwamehlelo okubi eseGwanda, so sebezibuza ukuthi kathi kuzama ukuthi kuthiwe abantu beGwanda phosi njani kwenzakalani. Hhayi bathuma umo kwakathesi bese kuyinto njade zibeyithatha njengelizwe lonke ngoba kusukuzwakala ukuthi hhayi akasekho engozini, so into nje abantu abaphonge uyihlekahleka
khona kusenzakala njengokutsho kwakho. Akula muntu owakubonayo lapho ngibona ngehelicopter isuka ngoba sizwa kuthiwa umuntu omdala wayesekhululeka khonapho emphakathini. Kuyini la kubona kumbe la kuzwayo?
Abazwakala babeseduze bathi wabonakala esukuma kokuqala esiyendlini encane wabuya waphenduka wabuya wabuyela wabonakala sehlanza ngaba beseduze ngoba i-VIP yayingathi iqama mambijana lapha abantu ababekhona but ababeseduze yikho abakuripota ukuthi hayi babona kusiba nama movement amaningi kodwa bengazwisisi kahle ukuthi kwenzakalani. Yikho kubona sekusukunywa amasinya abanye nokuthi kwaphunywa njani ababonanga babona nge-helicopter yokuqala sisukuma ngama-2 ezinye zisasele zihlezi basala bengasazwisisi ukuthi manje babuye abantu bethi hawu kodwa pho-ke thathi sile sibhedlela lathi eGwanda basisolani thina silabo dokotela kwasolakalani ukuthi agijimisele eduze khona lapha esibhedlela sethu kukhanya kwakulungisiwe. Usually nxa kuzaba nomkhosi omkhulu kuba le zinto zonke on stand by ukuthi in case something happened pho kwehlulani ukuthi kumbe aqala adlule nje kuthi ayenzwe that critical first aid yithe esibhedlela maybe abesethwala kunokuthi athwale ayegweru ankhona ezabuye eSouth Africa. Khona lokho abantu basalele ngani bakubuza ukuthi hapho esethi sibhedlela sinjani.
Alo ke ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo omela izakhamizi zeGwanda ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekhona le eGwanda. Inhlanganiso ezizimeleyo bezihlangene kwele South Africa phambilini komhlangano wenkokheli zomanyano weSADC owenziwa kanye ngomnyaka zivumelane ukuthi icala iletheswa unkosikazi Grace Mugabe elokutshaya amantombazana athola ehoteleni elamadodana akhe kumele luhlaziywe inkokheli eqale umhlangano lamhlanje. Sixoxe lomnumzana Angliston Sibanda omunye kade esemhlanganweni lo.
Yebo, udaba lolo luhlelo aba into yokuqala kunkulumo zethu zonke. Okhulume ukuqala emele sifika kuvulwa umhlangano uLiberty Bebe kade simthume ukuthi akhulume emelele iqembu lenhlanganiso ezimele zodwa livele eZimbabwe. Uhle wakubeka wabasobala ukuthi kasiku-support kuyinto embi, kanti njalo lathi njengenhlanganiso ye-Crisis Zimbabwe Coalition siphinde sagcizelela futhi ukuthi into eyenziwe nguGrace Mugabe ilihlazo, ikakhulu sisenziwa ngumuntu ongumama ebantwaneni, not only kuba ngumama but umama kumele ukuthi abe nguye okhokhela abantu, atshengisa abantu ukuthi umuntu okuthiwa ngumkhokheli ngumuntu onjani. Umkamongameli welizwe ayethana labantwana, kuyinto eluhlazo kakhulu. Sizwa kusizwa kusiko sithi sinqulu njengabantu babhwenzi, uyasinqulula usifaka ihlazo ezizweni zonke. Kasivumelani lakho sikuthi siyawukhondema ngawonke ama-terms esingawasebenzisa ukuthi kuyinto embi. Khuluma ngokuthi kwabantu abesifazana kasithuthukiseni abesifazana, abesifazana phakamise, but umama lo uGrace abesefika echaya umntwana abantu kulokuthi akhuze abantwana bakhe abonayo. So kuyinto embi kakhulu and sikuyinto efakele ihlazo kakhulu.
Ngokwethula kwenu amazwi nalawa, libona ungani azaphathisani, azakhulunywa yini le mhlanganweni omkhulu wabomongameli?
Yebo, kube le communique eyenziweyo ekhuluma nje ngezinto ezihlukuluza abantu makhaza kusadak region, kucommunique leyo. And ngokunye kwezinto makade omama bekhuluma nge-violence lokucindezelwa kwabesifazane, lonke lesisenzo sikaGrace Mugabe sihle sibe yisibonelo esochuku olenziwayo ngalabo abasembusweni abalamandla ekucindezeleni abanye abantu abaphansi, lekuwabhekeleni phansi, ngoba into ayenzileyo into ethe ibonisa ukuthi nxa ungaba lamandla uyenelisa ukwenza loba yini phezu kukabantu. Ngokunye kwezinto okusetshenziswa njengesibonelo sento embi okungafunwa ngabantu be-SADC region.
Hello.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Ndlovu.
Ngiyabonga mne wethu.
Yezi hamba njani inhlelo zebandla emaphandleni baba Mzila, njalo zithini zakhamisi?
Obuhle ngakho ukuthi lokho esikhethi nasakhethi ukuthi sikumele izinto ezimqoka emathebeleland le-Midlands, ezizona ezisusa phansi ukuthi thina sine sizodwa. Sithi thina kuqakathekile ukuthi nxa umuntu engena kumzabalazo kume sithi kumbangazwe, kube ukuthi ubambe zona lezi zinto. Sibona ngazathi ziyamukeleka kakuhle kakhulu ngabantu kusukela kathethe e-Bike Bridge uze efike e-Fallout. Kusobala ukuthi i-message iyangena eyokuthi ayisithi ukuthi sidabule izwe phakathi asomsebenzi wethu, kodwa njalo kayisomsebenzi wethu ukuthi ilizwe leli lihlale libambene, ngoba silezinto ezidubayo. Yikho nxa abantu nxa sikhuluma labo esikuzwayo ukuthi kuqakathekile khona ukuthi sikubambe njengabantu bakithi. Okwesibili okuqakathekileyo engikuzwa esikuzwayo ebantwini ukuthi nxa abantu bakithi bayabambana, wonke anala amaphathi athi amele iMatabeleland abambane. Ngokunye singaza siyakulwisa and ngikubonile ngomvulo nalo odlulileyo sisemakhokhoba ngemva kwesikhumbuzo samaqhawe la angafuni ukuvunywa iZANU-PF ukuthi ngamaqhawe abaleli lizwe. Ngiyabona ukuthi into eqakathekileyo ukuthi lathi sizame ukuthi selile izandla sibambane lalaba abanye abafana neZANU ethi mele abantu beMatabeleland, i-MRP ethi mele abantu beMatabeleland, amabandla embona ingazathi sebekubeke sobala ukuthi inhlelo zabo kazibe phezu kwezinto zeMatabeleland ukuthi singasalele emuva. Sihlose ku-development ukuthi i-politics singaba i-politics nje, i-politics kayibe i-politics eza kuthi ilethe ingqobela phambili empilweni zabantu.
Ngamanye amazwi singabona libumba umanyano lamabandla owathoyo afana lezaphu lemthwakazi.
Wona la amabandla abantu ngebona bangathakazelela khona lokhu, ngoba lathi sikukhangela ukuthi nxa kuyukuthi ngensizo lonke siyavumelana phezu kwezinto esifuna zenzakale eMatabeleland bese sisiya njalo siyancintisana. Sibona ngazathi kuqakathekile ukuthi sibe lo manyano wethu esingathi yi-coalition yethu kumbe i-alliance yamaphathi eMatabeleland. Nxa singavumi ukubambana ukuthi sibumbe iphathi eyi-one, kodwa okokuthina nje singahamba ngakho ukuthi nje sisebenzele ndawonye ukuthi singaphikisani ukuze abantu abakhethiwe kumbe ngama-councillors kumbe ngama MP babe ngabantu abakhethele ukuthi basebenze ukulungisa udubo olukhona eMathebeleleni. Yikho umbono nalo uvele usobala nxa ukhuluma labantu nje ukuthi alubana lingenza njalo, thina abantu sithi sivota sisazi ukuthi sivotelani. Kulokho kuyavota ukuthi uvotela ibandla elinje ungakwazi ukuthi limeleni, ngoba iminyaka yonke nale ngu-37 abantu bebevota kodwa kungalanto nje bekwa etafuleni ukuthi livota nje livotela lokho. Bese kuthiwa sobala ukuthi hayi vele ivotela udubo.
Zona yiziphi inhlelo zentuthuko ibandla lakho elizaziqakathekisa alubana lithe lathola amalunga edalele parliamente emaphandleni?
Esikukhangeleleyo kakhulu ukuthi nje khona okuthiwa ngama-capital projects, izakhiwo ezifana nemigwaqo, izakhiwo ezifana nezikolo, okufana lamaklinika, esingathi i-water development, i-resource development yamanzi, ibhorane lamadamu, yizi zinto eziqakathekileyo kakhulu. Kodwa siyananzela ukuthi kumele ukuthi kuhambelane lokwakhiwa nokuvuswa kwamafektali, amafemu ayiwona adala umsebenzi njalo azakwenza ukuthi abantu abasuka amafemu la akwazi ukuthengisa izinto azenzayo kulawo ma-projects esingabe siwakhangele. Sibona ukuthi yizindawo lapho esisalele khona kakhulu ngemuva ngenxa yokhulumende kaRobert Mugabe in the last 37 years. Abantu abethu babasebenza eMathebeleni le-Midlands, abantwana abasebenza eMathebeleni le-Midlands, ama-youth emashonaland, abantu bakithi bayakwagqoki khona lokho. Kumbe kusebhinga, kumbe kusetholotsho, kumbe kusembembesi, kumbe kusenkayi, kumbe kusebhayibhridge, bayakwagqoka lokho ukuthi ayisibo bantwana bakithi abasebenza esipholiseni, abasebenza ezikolweni, ezibhedlela ngaphi langaphi. Thina abantu bethu bengayike bahambe baye emashonaland. Luhlelo esilikhangeleleyo ukuthi into emali ukuthi ilungise ukuthi abantu baleyo ndawo babe yiwo kula ama-departments kahulumende.
Hayi, siyabonga babumzila, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga Nkomo.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni, sixoxa lo mkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu. Asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Akuhlelo lwethu liphuma lendaba lithona lendaba lamhlanje sixoxa lomhlabeleli womdumo kaMaskandi uDuduzile Ndlovu owazakala ngelokuthi inono lakwethu. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ya, ungasitshela kahle kahle ukuthi igama lakho lokuzalwa ngubani?
Igama lami lokuzalwa uDuduzile Ndlovu.
Ocula ngalo lona kuthiwani?
Inono lakwethu.
Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi kuyini okwenza ukuthi ukhethe igama elithi inono lakwethu?
Okay, ukuze ngikhethe leli gama ukuthi nje mina ngokwami ulo muntu othanda ukuba muhle, uthanda ukubukeka kakhulu uma ngisebantwini. So ngathi kahle kahle leli gama ngaliphiwa ngama-fans wami, ngoba ngithanda ukuhlala ngihlanzekile. So inono umuntu othanda ukuhlala nje ahlanzekile.
Qalise nini ezomculo lezi?
Ngingathi ngiqalise ukuthanda umculo ngisasemncane. Benginda 14 years mangiqala ukucula ku-church choir, but ukungena e-studio ngiqale 5 years back.
Nxa usithi ungena e-studio, kahle kahle kuyini okwenzayo e-studio ngaphandle kokuhlabela?
Ukuqala kwami ukungena e-studio bengiyi-backing vocalist. Ngisiza amanye ama-artists ukubeka for ama-album wabo. And then after then I decided to see ngikhiphe nami album yami. So i-album nje ngingasho ukuthi isendleleni yokuthi iphume.
Lapha kwezokucula kukhona yini okuthayayo kumbe ikuhlabela kuphela okwenza?
Nayi, ukuhlabela kuphela.
Ukugida ke?
Nokugida. Ukuhlabela nokugida, yebo.
Ontanga abasakhulayo abalingana lawe bagijimisa kakhulu lezi zabo house labo gqom, kodwa wena wakhetha uMaskandi. Ungasitshela ukuthi uhamba nje?
Ngiyawubonga ke leyo mbuzo. The reason why ngakhetha ukuthi ngishaye uMaskandi mina is because uMaskandi uhambisana ngathi ne culture yami yesiNdebele. So ingenelana kahle ne culture yami. Thina ontanga sesilandela kakhulu umculo wamanje akusekho abanye abantu like abacula umculo wasemandulo because it goes well ne culture yam.
Kuyini okukhangeleleyo kwela kusasa ucula la?
Engikhangeleleyo ngifisa ukuthi ngazakale umculo wami uphumele ngaphandle abantu bawazi and bawu appreciate. Yiyo lento engikhangeleleyo ngathi sasa and ngikwazi nami ku-inspire laba abakhulayo.
Usele ngoma eziningi okunganani?
Okwamanje nginengoma eziyi-7.
Oyithanda kakhulukazi ngeyiphi?
Engiyithanda kakhulukazi ingoma ethi Woza Mmeli Wami. Iyo le ngoma engiyithanda kakhulu.
Kahle kahle ukwenza ukuthi ulobe lengoma.
Owangenza ngaloba lengoma ukuthi ngibe nama ngingathi ama challenges amaningi empilweni yami, ngathi ukukhula i-background and stuff. So ukuthi ngithi Woza Mmeli Wami ukuthi ummeli wami makazi azongikhulula ngoba kwabanzima empilweni yami. So yikho ukuthi ngibhale lengoma ukuthi uNkulunkulu wami makazi azongikhulula kule situation ebengikuyo.
Ungathanda yini ukuthi sibe yazi situation yakho?
Yeah, baya ku-19. Okay, ngathi ekukhuleni kwami bengumuntu ongena help e-right, ngathi bengaphilanga kahle. So nobunzima nje bempilo ukuthi uma ukhula ekhaya kukhona okuselakalayo nje zonke le zinto.
Ngamafitshane ungasitshela ukuthi uInono ngubani, udabuka ngapi, uzalwa kubani, libangaki engulindo kunye kunjani?
UNono ngahle kahle ubuya eZimbabwe, wazalelwa koBulawayo, wakhulela khona koBulawayo, but ekhaya ke ngiphuma eKhezi koNdlovu, uNdlovu baba ozala mina. Kithi sisikhombisa. Mina ngowesihlanu enganeni sikababa. Amantombazana abafana bathathu and then the rest amantombazana.
Hayi, kwezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalandeli bakho?
Ngithanda ukubonga kakhulu ukuthi ngibe semsakazweni. Ngithanda ukubonga njalo bonke abangixhasile kule journey yami yomculo. Sengathi bengahlala benza okuhle ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga kakhulu.
Hayi, lathi sibongile.
Loge ngumhlabeleli womculo kaMaskandi uDudu Ndlovu owazakala ngelithi iNono lakwethu ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, lagu short wave 4930, 6065, 15460, lagu 13860 kilohertz.
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lelami uSthandekile Mhlanga. lamuhla kuhlelo sicubungula udaba obelusegudwini kuliviki olungamongameli unkosikazi Grace Mugabe obikwa echaye untombazana amthole elamadodana akhe eweteleni kwele South Africa. Kodwa asigxili kuye yedwa sihlaziya ukuthi abazali abazithola bekusimo sikankosikazi Mugabe bengalulungisa njani lolu daba bengazokhelanga amalahle ekhanda. Sixoxa losakhulayo unkosazana Nozipho Moyo olwela amalungelo abesifazana. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo, ngiyabonga.
Usibone njani usenzo sakhe?
Okwakuqala kumele sinanzelele ukuthi yena nxa esenza isenzo kasenze ngumuntu nje, kodwa usenza engumkamongameli. Amawodi ethi lamtshele iviki ephelileyo ukuthi wena uhlutshwa ngabantu abakho abanjani ababili ngeke wakhokhela izwe. Kulaye nxa esiya endaweni efika abantwana beganga waba namandla okuthi ethi uyabakhuza abantwana endlani engatshaya. I-problem ekhona nje asilabufakazi ukuthi watshaya abantwa bakhe yini. Kodwa nxa engabatshayanga oyabephambanisile ngumntana akhe kumbeni mntwana lo usisi lo otshayiweyo. Sikunazelela ukuthi kule difference between i-discipline and abuse. The moment it's called physical abuse, usutshaye umuntu waphuma indinjinji waqamuka loba wavuka. So there's a thin line, umntwana e-discipline. Kodwa nxa umntwana esesiba la ma-marks anjalo, that is when it becomes physical abuse. Amalungelo esikhuluma ngawo kulezi nsuku. In the past 10 years, iminyaka le edlulileyo, there are a lot of treaties and rights that have been put forward, specifically also for the girl child, umntwana oyinkazana. Thina ngendlela esenza ngakhona izinto culturally, sikubhalansa njani le mithetho ama-rights wona lawa? Sibindibani sokuthi uthathe i-electrical cord ulimaze omunye umntwana.
Abanye-ke abesifazana kanye labesilisa abazithola bekulesi simo njengalokho esasikuzwa kumavuzo umphathi bengenzani abadala ukuthi bebaqondise abantwana bengasolwa ngumphakathi?
Kuba nzima ukuthi uqondisa umntwana nge-remote, kuba nzima ukuthi uqondise umntwana nge-bank account ukuthi usimthumele imali. Ngoba abazuzulu la kuzeduni yikuthi abazali sebegijimisa imali zokuthi behambise abantwana laba esikole bebaphele ukudla. But it has created olunye iduzo ngokuthi ungabi wabo besipha i-guidance. It has created a society abantwana abarowdy. Ngoba sikhangela abantwana noma ama-youth abasakhulayo kulezi nsuku, inhlonipho isiphela, isincibilika. So as long as umzali engekho to give that guidance, yikho khonokho okwenzakalayo. Kufanana nabantaba wona laba abakagresi esikhuluma ngabo. The mother has been absent. Yikho bethi sibala ngabo ukuze esouth sebexotshiwe e-UK sibona amavidiyo begada izimota zabantu lanilani. Because there's no parental guidance. Parents are busy with politics. The boys are busy with what. So akunalutho esingalenza. Abuzali lo mntwana kumele bebe ndawonye. Kube le system esihlobo esithembakeleyo esilesandla esingani silukhulu ukuthi esake umntwana endleleni.
Kambe udubo olunje silubona ebantwaneni abalenzuzo abalemali kumbe kungabe kutholakala ingqelangaphi?
Ngathi kutholakala ebantwaneni abangela sandla somuntu omdala ekuso ukuthi sibasekele esilukhulu. Njengento yena le nxa sikhangela into eyenzakela ngabantu abakamongameli babhizi amlandelela kunyunzi suku zonke, hhayi usevula iyunivesithi sokunje abantwana kodwa ngakho abanjani babodwa. So angeke ngathi kutholakala abantwaneni abatholayo, ngoba laba abagida labo uzananzela ukuthi ngabanye abavela nca uphovathi abahluphekileyo.
Njengosakhulayo ungabachiyela liphi abanye bakho amantombazana labesilisa ukuthi bengaziphatha njani?
Mambona into eqathekile, umuntu ngaqale ngokuzihlonipha, ngoba lokunatha noma uzayenza lokho okwenzayo, kodwa nxa uwumuntu ozihloniphayo uzabakwazi ukuthi kuhloniphe umuntu oseceleni wakho, uhloniphe ngisho nomuntu omdala. Ngoba nxa sesikhuluma ngabasakhulayo, into eyenzakale ngoGrace angithi ye utshayile umntwana, kodwa bekungatholakala ukuthi izinto esilisa etshaye umuntu owesifazane. Kodwa into yangikhona nxa singazihlonipha sifunde ukuhlonipha nabantu abaseceleni kwethu, ngokwani singaphilisane, asidingi ukuthi sihambe sesibambe amakhodi egesi. Umuntu kafunda ukuzihlonipha ngoba naye umama uGrace usine engasazihloniphi njengomuntu omdala, usine seziphatha njengomntwana.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo unkosazana Nozipho Moyo olwela amalungelo abesifazana. Sixoxelaye ekobulawayo. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga. Ngikhonapha eWashington DC.
Hayi siyabonga ke sithandekile ube lo busuku obuhle. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.